Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani zilugandaba. Hola mngela msakazwe niwe Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolosihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo bobulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso wonke jiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulaba phathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19, kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sicwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo, abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock, tele ukuthi khona nizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Umnyawo ungakavali, ngingakawuvali, ngabona umnyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso wonke jiya emehlo kuphela, bebele umbhobho wonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo, umunye wahle wambamba ngentamo, babe bemfuqa bemfuqela phandle, babe bendonza abangu-2 yibo abandonzileyo, abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu. Labana abangu-2 bahle bangithatha bangingenisa emotini, babe bemfaka phakathi, babe bemfuqela ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabone ukuthi imoto ayibisiyanga. Imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road. ngabe ngisizwa babeqala kumbuza but kube ngani kuseganyeni vele kube ngasela light or anything. Babeqala kumbuza imibuzo eminingi eningi, yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bebehamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo wodwa bebengakhulumi into kade bembuza zona bezingani zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babebegcina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babebengihambisa idami leyana lakho babebekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenzani yonke into besokubuhlungu kakhulu kimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kubegodola it was around 2 ngiphumile phandle umunye wabengiqukela ishethi kuphela uma babesithi sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
kuconstitution yeZimbabwe isisekelo sombuso esika 2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona uhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke balemizimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona inini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yibonalaba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bonalaba bengufubi bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona esitshengisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi kwabantu abalesome form of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcine sebesithi babefuna incwadi eyabe ivele emapholiseni kunjalo kuyenzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abephisi bengibuza imibuzo ephose efana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bonalaba abandibileyo isikhathi abantu laba bengithotsha bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information engizabe ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka 31 thola anything kuyabe kumele ngihambe niyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya reporter ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke lamapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ibandla le MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lesithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcini isihlalo umnumzana Job Sikhala Untungameli Inkomo weStudio 7 ucoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Uyaphosisa kalaqiniso uma sithi thina ites organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo kathesi ulamalunga ethu ang7 owadingayo kuhlanganisa uvice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula ngeCovid ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasocha lamapholisa kuliqiniso lelilizwe selaguquka lalibushwa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akathe seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasocha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa enasimuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela lithini ngalokho
amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame izano ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga nje lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uthina masa oligqeda ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu, abantu bangademonstrator. Lokhu kututhi uzachaya abantu, hayi, ukhombisa mhlophe nokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrator abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha, ngoba umnumzana Nelson Jamisa wangena esihlalweni esachiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasatasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwabahealth, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. Uhealth konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45, akula abantu abazodlula 45. Ayala sidila amaphoyisa hato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Ah, sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lano ludlule. Wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, kwase kuyacaca kithi ukuthi ha akho nto esingayenza. Ikugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze, kodwa nanku-ke umthetho welizwe nangu lesifo esifikile siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT, kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akakaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga, kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe, kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba u-Elias wokani wethu labana ngama-responded nabane-interest ukuthi into le yenzaka kanjani. So sibakhophile nabo sabafaka.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union, osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla? Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini weCountry Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola, bazaze bekutshela ukuthi sesivala, abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiwu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke inqamba babukhangela abaningi. Siyabuzana abavela emakhaya, abantu bagadile izimoto zona ezidurayo, babuye emabhenki la, emabhenki lapha imali kakula, yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Khona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la, akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yokungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le-Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uZulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakwaStudio 7 nabasakazi bakwaStudio 7 abahle, ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bazika bazimba abantu kuyikothula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obakusenziwa ngomgaba, kube notshintsho.
Okokuqala ndilinjani msakazi? Hhayi, mina mphilile. Hhayi, mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo kwandile ngokuthi nxa litshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni, njalo ilizwe lethu kalilamali. So ukutshengiselwa mbona ukuthi hhayi abantu kabeme sibi lokuthi umkhuhlane uyabulala, uyabulala, silibeme ngokutshengiselwa kaloku umkhuhlane uvule lowo. Hayi, mina mbona ukutshengisela kungalunganga msakazi wami. Hayi, libengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukutshengisela kulunganga balaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okhulumayo umgcini idlandla kathesi St Francis Town kodwa nizalwe lupane emzola. Hayi, ngiyabona
balaleli bakaStudio 7 amancube ematobo. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi, njalo eBulawayo kwathatha isikhathi abantu bengakathestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula, akuzanywe sibili ukuthi abantu bathestwe. Ngingakhangela amalokishi anjengabombundane labo omthuzini bale minyaka e-10 years bengalamanzi labana bantu cha qinisa ungabona abalale ezikotsho bayakotshoza no social distance no mamaski so nje qiniso lokuthi analana amalokishanjeyana bakithi laphana izaleleke i-COVID izalele sibili ngabe bayasukuma sibili njalokho kuzileyo bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokishanalana njengabomthunzini ngoba ngikhuluma nje basezikotsho kathesebusuku akula mamaski akula social distance abala manzi labana bantu akula ma-toilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili ubulawayo hhayi i-COVID izasiqeda.
Lifuka njani bakamthwakazi? Hayi thina siyavuka siza ngakuyavuma sizatshengisela kodwa vele ungazitshengisele babulala amasotsha antsho bona bayashutha baseduze phela lo president kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha ngakalisawa kuthandi isihlobo zami ngoba siphila kanzima uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe sithwele nzima sihlobo zami ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane wecorona lo abantu baphongukubotshwa abantu baphongukutshaywa shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi lisikhulule sithwele nzima abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapho abasebenza khona shuwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa shuwa sizakufa lize zwathiwa sibulewe yindlala babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu bakastudio 7 likhuluma lo Josephathi lapha okhulumayo ngike ngikhale ngani bantu bakastudio 7 thina siyasenda ama-messages ethu impela lathi sibeke uvolo kaliwabali kodwa liyavula yakhombisa ukuthi avuliwe aliwabali lokhu elibala abantu ababodwa hhayi siyacela-ke lami ngicela mpela imeseji yami leliyibali isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwane elikhulu kunawo wonke amagciwane izanu alikho igciwane ledlula izanu izanu yili igciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus so ngomhla ka-1 lo umele mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu sike sizamele ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela na siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayona ama-MDC lawa liyababona labo bayehlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi labo bengangena embusweni bafana nezanu siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele sicela libala imeseji yami bantu bakastudio 7 ngiyabe ngiyilalele kusasekuseni ngosisi uma ningayibalaniike mpela selimdibi ngumnyeke nezanu ngiyabonga
mthokazi omuhle nina abakhulu ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo hey yibo basenzayo thina besizithulele khona befuhla besuke emazweni akajana befuhla imngcele lapha basithelela lento kodwa-ke hhayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje eziqondiso ezishoyo mina kakhulu kuyamisayidi khona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isaheke sami nxa ngisiyayo emphakathini isikhathi esiningi bengisibhethela ngingedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi lawe zivikela ngokufaka isaheke sinomisa nxa ubonana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyacelana madoda hhayi ngingafihli futhi bona bababuya befuhla kangele ukuthi izibalo zikhula njani shuwana insuku zonke yimumoveni kwenyedaluka
salibonani basakazi be-studio 7 ubaba lokade qikisa ukuthi abantu abanika ukudla ezombangazwe liqiniso kapha ebhinga mina ngiyakwazi kuyenzakala ama-councelors vela kula councelors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ku-ds kumeeting ye-full council ebhinga wakhuluma ukuthi ama-councelors le-secular yabo bathi bona abalandela le secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangikhona yona eyabe qabanga ukwenza njani ngokwezanu-p f abafo kwabo sina vele zikama councillors vele kumbe uma sobhuka abasebenzi kola abantu abafa kwabo bangama sobhuka bangama ma shadow councillors bapha izanto vote bayanikana ukudla kubhalwa ebaba ezama registers angkhona laba be social reform dungwe kwethu department ebinga apha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owalo waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa eziwujayeleyo ukuthi kubonakale ama-candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa kukwenza kwakhe khonokuyana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebegula abantu laba. So ukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli. Kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani. Labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona ukuthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili. Ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu, li divided kakhulu. Ikhoke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano leyana emkhulu leyana. Kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia, le social media. Ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama Republicans lo kuthiwa yiFox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke lapha ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunyo luza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala lutho ngathi ubona ngathi kuqondile ku straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye. Ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016. Akwenzakali. Kukhanya ngalokho izinto wakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule, 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 avule masinyane, vulani, vulani, vulani. So kubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani, 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 vulani. Kungavulwa kuhlale ngxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa finish. Mbona ngathi lapho kuzadla kumtshaye kumcokotise kumqedidu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. Usengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi nani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.